Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi kuthumba lakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, selimemetheka ngamandla igciwane lecoronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yiMicron elilobukhali. Kusokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokijini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo.
Sesifakile eChabalala Clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa.
Amabhanga akwele South Africa abikwa esefuna ukuvala ama-account abantu abadabuka eZimbabwe abasebenzisa ama-permit asephela umsebenzi ekupheleni kwayona le inyanga.
Bona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Selimemetheka ngamandla igciwane lecoronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo legciwane leli oluthiwa iMicron elilobukhali. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 712 ababanjwe igciwane lecoronavirus loba nje kungela muntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abedlula ikhulu 104 ngabathole leli gciwane ezikolo zelizweni jikelele. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi ababanjwe leli gciwane abangamakhulu amabili 246, kulandela isigaba seManicaland esilabantu abedlula ikhulu 139 ababanjwe leli gciwane. Lolu gatsha alukacaci ukuthi umkhakha wegciwane lecoronavirus omutsha wona lo othiwa yiMicron usukhona yini elizweni. Sokuqhamuke umkhuhlane wohudo elokijini leChabalala kobulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe ngamanzi angcolileyo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 255 ababanjwe isihudo lesi. Lanxa ikhansili yakobulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela leli lokiji emizameni yokulwisana lesihudo lesi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi ithole imbiko yezehlakalo zokubanjwa umkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini leChabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo kaLwezi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo eChabalala.
Idolobha lakobulawayo lithole imbiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo khanya ivela kuzakhamizi zeChabalala Extension. Njengedolobho sikhuphe abantu abasebenza kucouncil esingathi ngama-environmental health practitioners ukuthi behambe bekhanyela ukuthi kuyini okwenzakalayo eChabalala. Njenge-council sigcine singena emphakathini sibacebisa ukuthi behambe eChabalala clinic for treatment. Umuntu
uqhubekela phambili unkosikazi Mpofu ekuthaza abangezwa kuhle ukuthi baye kwelatshwa kungelambadalo eklinika eChabalala.
Sesifakile eChabalala clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa ikakhulu eChabalala extension. Siyananzelela zakhamizi ukuthi idolobha kathesi liku 72-hour water shedding and ngalesi sikhathi kuyenelisa ukuthi ama-impurities angene kupompi zamanzi. Yikho siyacebisa ukuthi after i-shedding ye 72 hours uma amanzi ephenduka asibiliseni amanzi okunatha.
Unkosikazi siphathisiwe Ncube umhlali welokithi leChabalala uthi amanzi lokho evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.
Amanzi abo khathi sahambe ngama-9 kodwa kuke kwa-announce izolo kwathiwa ukuthi amanzi ahamba Chabalala. Abantu ababuye bezohlaba injection uya kuyeChabalala ungagezanga. Siyatshona sinjani ke namhla alike lisungela city council.
Unkosikazi Patricia Chabalala ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association iBupra uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakobulawayo.
Sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo injiniya bethu bakobulawayo njalo sibakhangelele ukuthi benze okuqondileyo ngamanzi. So thina sikhangelele ukuthi kakuhlale phansi kukhulunyisane le city council ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Ungenza ubungcono obunjani ukuthi kungabi namanzi alokhe ebulala njalo egulisa abantu.
I-council ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eChabalala okwesikhatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini. Idolobho lakobulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okupompa amanzi. Izakhamizi ziba lensuku ezintathu zingela amanzi. Ukuqhamuka komkhuhlane lokhu ayisikho kwakuqala kobulawayo. Nyakanye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 elokitshini leLuveve. Kuthi abahlaselwa yesihudo bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye i-1500. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amabhanga akwele South Africa abikwa eyazise abavela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ukuthi azavala ama-accounts abo kulandela umbiko owethulwe nguhulumende walelo lizwe ukuthi kasoze engezelele iminyaka kumaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe amaZimbabwe special permits. Amaphepha la anikezwa izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 njalo imvumo yokuwasebenzisa iphela kuyonale inyanga. Umnumzana Vusi Muzisibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basacubungula ukuthi incwadi evela kuhulumende eyokuthi amabhanga engavaleli abeZimbabwe amabhuku abo ama-accounts ngeqiniso na.
Empeleni ibhanga ebizwa ngeCapitec isithumele abantu imiyalezo ukuthi ama-permit aphela ngoJanuwari ngakho kufuneke beze ngoba sokungenzeka ukuthi avalwe ama-account wabo. Kodwa sisabhekisisa njalo umyalezo ongathi uphuma kuhulumeni esisafuna ukuthola kahle ukuthi uqinisekile na ongu-Directive 10 of 2021 o-immigration oqondisa ukuba amabhanga nasemsebenzini akufanelanga ukuthi baxoshe abantu laba abama-ZEP kumbe babavalele ama-akhawunti uma nje kungakafiki u-December 2022 okudinge ukuthi kodwa babonakalise ubufakazi njalo bokuthi sebe applyele ama-permit lawa amanye ohlobo olujwayelekile angawona awe-ZEP kodwa okwamanje sikuthulayo ukuthi sisafuna ukuqiniseka ngalombiko esuthole ezincwadini ukuthi ngempela ungabe uphuma uhulumeni na ukuze abantu bangavalelwa njalo baxoshwe emsebenzini kulesi sikhathi esoxolo abasinikeziweyo.
Libona ingani imizamo yonke eyenziwayo ingaphumelela yini kumbe isinqumo lesi sesengesokugcina?
Ngalesi sikhathi ayisekho into esingakhulunywa ngoba uhulumeni usesithethe isinqumo sakhe wathakaza ukuvuselela lama permit. Kanti bekuvele kusobala ukuthi kukhona kade kucabange ukukhanda lapha ekhanda lakhe ukusukusela ngesikhathi bengawavuseleli ngesikhathi baze babuyeke kuze kube sekugcineni, ngoba sibona ukuthi uhulumeni uye ngaphansi kwencindezi yokuthi kunabantu asebehlala njalo bekhuluma kakhulu ukuthi abantu bokuza kabavumelekile ukuba kwelase-South Africa. Ngakho-ke sibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumpe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokhu kwenza kwahulumeni akukho semthethweni njalo kunencindezi njalo kuhlukumeza amalungelo oluntu kakhulukazi labo bantu abasebenzisa lawo mapermit amalungelo abo obuhlali ayahlukunyezwa. Kungakho sibona ngathi iyona kuphela indlela engasiza. Kungakho ngalesi sikhathi noma abantu abaningi bebona ngathi si ukuyenkantolo kuyikulwa, kanti akusikhona ukulwa. Uma umuntu eyenkantolo utsho ukuthi asisavumelani ngalesinqumo esithethweyo, cela ukuthi kube nomlamulankunzi. Kodwa abanye abantu uthola ukuthi bona ngoba bengazi basuke sebebona ingathi cha, uma usiye enkantolo usho ukuthi wena uyalwa. Kungakho sisithi sibona ingathi thina yiyona kuphela indlela ukuze amalungelo abantu axazululwe njalo dalulwe lapha ezinkantolo.
Lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende wele-South Africa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Umphathi ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende uzimisele ukuletha inkululeko kugatsha lwezokukhitshwa kwembiko. Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimbabwe Center for Media Literacy owenzelwe kwenye ihotela eHarare. Unkosikazi Mthwangwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ngazo zonke indlela ukuthi kube lokuvuleka kwamagagasi lokuba uZulu akhulume akufunayo. Uthe lokhu kuvezwa izindlela uhulumende asenze ngazo ezifana lokuba uvumile ukuba uguqule umthetho ofana lowe-IPA wona owasuswayo wafaka owe-Freedom of Information Act. Uphinde wathi uhulumende wakhe ukhululeka khulu kungakho esephe imisakazo yezigaba ezigoqela iBhinga Chiretsi wangele Gwanda amalayisensi okusakaza. Umthwango uphinde wathi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise kakhulu indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo elizweni.
Zimbabwe media landscape's fair share of challenges like all other economic sectors of our country. Firstly, most mainstream media organizations are struggling to sustain operations due to a myriad of factors, not least of which is the global phenomenon of a considerable decline in newspaper revenue as a result of enhanced access to the internet platform for news.
Abanye abakade besemhlanganweni lo bathi akusiqiniso ukuba uhulumende uzimisele ukuguqula umthetho olawula imisebenzi yentatheli zindaba. Ngesizwe imbono kamnumzana Ngqaba Machazi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eMisa Zimbabwe.
Yikuluma bebhozisa ngapha bathi bayafuna ukuguqula umthetho, ngapha baletha umthetho wenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu njengentatheli zindaba. Siyabona balethe lesibili i-Freedom of Information Act last year ngomnyaka ophelileyo 2020 kodwa kathe sesibona sesilwisana le-Cyber Security and Data Protection Act yenza umsebenzi yentatha lezindaba ube nzima kakhulu. So ngakho nxa bekholwemi ukuthi sibili bayayenza kube lula ukuthi intatha lezindaba zisebenze, siyaphinda sithi hayi baluma bephozisa ngoba ngapha balethe eminye imithetho enzima. Kathe kule-PVO Act ezayenza ukuthi kube nzima nzima ukuthi abantu bekhulumile sithi abamele amanye amazwe lapha eZimbabwe.
Umachazi usekelwe umgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media Literacy umnumzana Lennox Mhlanga yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula imithetho elawula imisebenzi yentatheli.
Nxa ngikubona mina ekusebenzeni kwethu lohulumende bekunzima sibili ukuthi siba twice ngendlela abalungisa ngayo imithetho yalili lizwe kukhanya ngazani lokho esisiya emuva kule ndlela esingathi indlela esayilandayo esayicandayo sisonke
eZimbabwe likhangelana lendubo lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ngaba amabandla ezombusazwe ikakhulu abebandla lezanu PF lamapolisa. Umsakazo weZBC usule iminyaka eminingi uyihoda osebenzayo elizweni kungelani lokuba uZulu ukhalela imisakazo eminingi ngoba iZBC yethethwa icala lokusekela uhlangothi lwezanu PF. Kulomnyaka uhulumende unikeze imisakazo yezigaba elichumilane 14 imvumo yokusakaza le isithupa 6 ekamabona kude. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba ezithiyeneyo eziphathelane labesifazane. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idale le-Supreme Court kwele Melika lihlolisisa umthetho wokukhipha izisu. Kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu ngabafisa ukuba kuhlolisiswe umthetho obunjwe yisabelo se-Mississippi ophikisana lo mthetho okhona owaziwa ngokuthi i-Roe v. Wade. Umthethondaba lo uhlolisisa okwethulwe yi-Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization kulandela ukubunjwa komthetho wokukhipha izisu e-Mississippi. Umthetho lo uthi kulicala ukukhipha isisu esesilamaviki alijumi lanhlanu 15 weeks. Umthetho okhona obizwa ngokuthi Roe v. Wade uvumela abalezisu ukuba bezikhiphe belandela isisekelo sombuso welizwe. Abahluli abayisithupha abakudaleleli kukhanya engani bafisa kwenziwe isinqumo esilakho ukuguqula kumbe ukuvimba umthetho okhona owabunjwa ngomnyaka ka-1973. Sokubhubhe omunye njalo umntwana wesikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika kulandela ukudutshulwa kwabantwana ngomunye wabo. Abathathu badutshulwa babhubha ngolwesibili ngu-Ethan Crumbly omiswe emthethandaba izolo esethuswa amacala ambalwa ukubulala lokuzama ukubulala abantu abaningi esikolo lesi phandle kwedolobho le-Detroit. U-Ethan wasebenzisa umbhobho obizwa ngokuthi yi-semi-automatic 9mm handgun. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Ingcweti kwezenotho zithi ukuvinjwa kwabantu abadabuka kwele South Africa lamanye amazwe ambalwa ukuba bengathekeleli amazwe abo kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Omicron kulakho ukunciphisa umnotho wakwele South Africa lamanye amazwe. Amazwe aguqela elemelika iBrithani lamanye athi kasavumeli indizamtshina ezisuka kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia lamanye amazwe ngenxa yomkhakha lo omemetheka ngamandla emhlabeni wonke jikelele. Amasoja akwele Uganda asihanjiswe empumalanga yakwele Democratic Republic of Congo lapho uhulumende alusana khona lamalecaja awe-Allied Democratic Forces kumbe i-ADF. I-Reuters News Agency ibika ukuba amalecaja la abulala abantu abaningi e-DRC le-Uganda. I-ADF ibikwa ukuba idlelana le-Islamic State kumbe i-ISIS.
Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo ngomgqibelo lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu oyibuntu cultural festival. Umbuthano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation bexhasane labe-Hillside Dams. Ingcweti kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo uNqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi we-Akwenzeke Foundation uNkosazana mhlela usizo ncube
kuzabe kulokudla kwesintu kuzabe kulomceco wesintu kulomigido yesintu imbonyi kanye lokunenginengi lokho kuzabe kusenziwa ngabahlabeli labasakhulayo imbonyi yethu edumileyo uNcindi Leraton Dlovu kwezembali yakobulawayo lasemathebelelendi as a whole kuzabe kulobaba uPhathanyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakobulawayo sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi ukungena kuyi $5 umuntu omdala abantwana kuyi $2 kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo kuzabe kule trampoline for abantwana and then kuzabe kule zip lining kwabathanda i adventure kuzabe kule canoeing njalo inyama kuzabe kukhona yosiwayo i braai kuzabe kukhona le phekwa ngamabhodi esintu sizabe silenhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo izinto zemisebenzi yabo yezandla i-art and craft lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19
kungani likhethe ukubukisa ezamasiko
sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono ngoba ungakhangela lezi nsuku lokungena ubhova luka-COVID-19 abantu abasazani abantu sebahlukana imdeni omunye lomunye le noma kuliwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lomcimbi abantu babuye babambane bakhumbulane especially ngezikhathi zobunzima lobo khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo especially ngapha thina kithi ema-Tablelands le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela
unkosazana mhlela usizo ncube ngumqondisi wenhlanganiso ye-akwenzeke foundation uqa umkhosi weBuntu Cultural Festival ngomgqibelo eHillside Dams Waterfront kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko othi uhulumende wakhe kasoze aguqule imithetho yokhetho athi iqine ukwedlula amanye amazwe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni webandla lakhe lePolitbureau ukhulume ngesikhathi leZimbabwe elilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo lanxa kungakakhulunywa ukuthi mhlakabani. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yebandla leZANU-PF endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party. Onguye osungula lingqoqo.
U-Emmerson Mnangagwa kumele athi imithetho yeZANU-PF iqine kakhulu ayikhona eZimbabwe ngoba iZimbabwe igayidwa yi-constitution yona leyi eyayenziwa ngo-2013 iZANU-PF engafuni ukuthi ihloniphe. So ke sinanzela lokuthi iZANU-PF from 1980 ayikaziwini ama-elections ihlale iriga. Ngihlala ngisitsho ukuthi uJonathan Moyo wake wakhuluma ukuthi iZANU-PF cannot reform itself ukuthi izikhiphe kumpower. So uMnangagwa ukhona apha emazwini onalawo.
Golide ubona njani koloku ke ukwethula kumongameli ukuthi hayi imithetho yesibili yokhetho eZimbabwe iqine saka sibili
sihlala sisizwe namagama lawo tona electoral reforms kodwa akula muntu osethe wachazisa kumbe wachaza ukuthi kuyini akusolayo ngale imithetho ekhona ngoba ngiyakhumbula ukhetho luka-2018 silenze sabiza labaphandle abemelika khona ngabo Britain Europe bonke babuya bezo observer ukhetho lolu besilalo akula ngisho wano waphume sithi kona kunentembi kube kunemthetho esingabambanga kuhle kwakhanya sithi hayi imithetho yethu iyahamba sibili iqondile njalo yimithetho eprocedure amazwe amaningi especially lapha kwele Africa so angazi ukuthi ama-reforms lawa kanti indaba bengaqambi ukuexecute hayi mina ngihlola lokhu kumbe ngihlola i-voter so late ilungise so kumbe ngihlola ukuvota kwakuonta ukuhamba so i-consistent silandela kuhle and we have been aligning the neparliament ever since yafakwayo so angazi ukuthina bathini nxa besitibona asifuna ukulandela.
Yes, izumoyo. Moyo ke kunapho ke uyabuza ugolide uthi kanti vele nelikufunayo njengamabandla aphikisa kuyini.
Okokuqala babuDube izekhi Zimbabwe Electoral Commission ayenzi okumele ukuthi ngabe iyakwenza independent electoral board but ikontrolwa yiZANU PF. Ikutshola ukuthi kathesi I think libonile ukuthi bekumele mhla ka 6 December kuqale into ye mobile voter registration. Izekhi isikusulile lokhani yathi sokuzoyenza ukuba ukhiphe indefinitely. Thina njenge opposition njengemthwakazi Republic Party sinanzela ukuthi government iyakwazi ukuthi abantu abaningi babegcwele eZimbabwe laphana bebuya belanda iholiday so abafuni ukuthi abantu ba register. So konke khona lokhu izinto esikhala ngazo babu golide athi ze right athi ama reforms bona ba right akulanti dingu reforma but izekhi ayikho independent controller izanu PF ngoba ibanjwe ngama CIO labantu bakamnangako
mhm kolapho ke golide ukuthi phela bathi ke izekhi yona ngwayo ibanjwe chaka ngama CIO labantu bakamongameli
mina ngangambuza uba umqondi ubana xaso ngeni MRP izekhi ngaso leso sikhathi yabe isingemthwakazini ngoba yena nguye osekhulumende na izek is an independent board kodwa yes izani PF ikhona ye elo president okuhulumende obusayo but they are independent board ukuvala kwabo bavale i mobile registration ama outreach programs kodwa bona izek ama office abo lawana avele khona lawana angamuviwe akhona avuliwe okunye ke ngoba logistical problems bona as parties why are they not engaging lezek instead of just starting to attack bengakabuzi beingeni ukuthi limiseleni uhambe njani mhlawumbe kumbe njengoba i-budget ingikhona ipaswe kathesi mhlawumbe ngabakabe nama-resources that are adequate maybe akabele rollout ngoba i-budget lana kusamele i-approve i-parliament so izinto zonke lezi zinto kumele abantu bezikhangele bengakaqalisi ukukhombana ngeminwe research find out engage because zek is part of you as MRP as well lani liphi longakwapha be free enough to go in there and share good guys. Kuyini osukwenza ukuthi lokhu kume kanje. That choice esiyakha athi kuhlala sino ngofuna ukuthethisana kuphela. Akusizi ndawo.
Yes, awuzwa kakhulu ke usizwe ke ukuthi uthini ubaba umoyo. Baba umoyo uthi kona vele liyakhulumisana yini? Leze ukuthi libone ongalungiswa.
Babu uDube kuzima ikuthi ubaba uGolide angazi ukuthi ngikhulumela kanjani ku last interview yesayenza sonke wafaka zamhlophe ukuthi yena uyahola ku ZANU PF njalo u driver imota ye ZANU PF okunjengisa ukuthi ubaba uGolide kakho sinsiye ngalokho akulethayo izekhi siyayi engage kanjani ngoba izekhi vele ikontrola i ZANU PF akulandlela izekhi enza ama independent decision so ubaba uGolide nqa ngumuzwe ukukhuluma lapha akulanye into emangalisayo engayikhuluma umuntu wenkosi ngaphandle kokuthi a defend khona kana asitshela khona ku last interview ukuthi yena uhola ku ZANU PF u drive imota ye ZANU PF kina sifuna abantu abazositshela ama opinions awo bengesaba ukuthi ibandla labo le ZANU PF lizobathathela izimoto leholo becine bengasaholi
ye kwalethe ke konapho ke nxa sesikhuluma kuyo phambili pho kumele kwenziweni
amabandla lawo abomoyo abakhulumisana labo zekhi izekhi ikhona it's an open and independent body approach ubuye lapho ehlelweni ukuthi hayi mina sengiba approach le bali lokukhuluma lami lento ezifana lazo lezi yikho lapho engizokufulalela khona and two ngihlala ngikhuluma ekela imiqondo futhi wabumoyo la angikho lapha ukukhulumela iZANU PF ngoba ngisho sikhuluma iZANU PF angikho lapha ukukhulumela uhulumende ngoba angisho sikhuluma sikahulumende ngilapha ukuthuma imbono yami mina nginje ngusomabhizinisi ozimelelo ongakazi adle imali evela kuZANU PF
kuba uthuma uthena kakhulumela iZANU kaso spokesperson kahulumende manje kunzima ukuthi ngiyadebate la njani ngoba yena awuseseqala lapha kasafuna ukumela iqiniso
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party exoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owedale le Central Committee kubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-Macron elilobukhali sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini le-Chabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.